Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 11 kaMfumfu 2023 ngochaba kancube endabeni zethu lamhlanje.
Uyabona le yinto yomndeni esile eminyaka neminyaka igidi lezigidi zeminyaka. Okubuhlungu ukuthi nje impilo zabantu eziningi sezilahlile lapha kumahlangothi wonke amabili awe-Palestina lawe-Israel.
Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe seliphumele isinqumo sokuba amalunga alo edale lephalamende lakukhansili abe esebenza ukuame ukusebenza kancane. Kunganti inani labaphileyo kwele Israel kulandela ukuhlasela kweHamas selisedlula inkulungwane lamakhulu amabili. EleZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku luqhathekisa amalungelo amantombazana olwe-International Girl Child Day, lona olunanzwa mhla ka-11 Mfumfu minyaka yonke. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe seliphumele isinqumo sokuba amalunga alo edale lephalamende lakukhansili ame ukusebenza kancane ukuze kulungise udaba lokuxotshwa kwabanye babo kulelo dale lolokugqilwa kukhetho elizweni. Umlondolozi Ndlovu uzethulela lolu daba ngokugceleyo eseHarare.
Lokhu kuza ngesikhathi idale lephalamende libike ukuba sokuxotshiswe amalunga awe-CCC alichumilane lawe-Senate ayisishiyagalolunye 9 ngumnumzana Sengezo Chabangu ozithi ngunobhala jikelele walelo bandla. Ekhuluma ngemva komhlangano wesiphangiphangi owebandla leli owe-National Citizens Assembly, umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa uthe okwenzakalayo kuveza ukuba amalungelo kaZulu awokukhetha inkokheli ayifunayo kawavikelekanga. Wengeze wathi ngaleso sizathu ibandla lakhe selizaphuma ePhalamende lasekhansilini okwamaviki amabili kuze kulungiswe indaba ezihluphayo. Sesizakuma okwesikhatshana kutho ukuba akula esizakwenza ePhalamende ukuze kulungise konke esikufuna kulungiswe. Uqhubeke wathi lokhu kungehlula ibandla lakhe lilakho ukuphuma edale lephalamende ngoba sekusobala ukuba eleZANU-PF kalifuni ukusebenza lele-CCC. Lanxa kule mbiko ethi umnumzana Chabangu usebenza lezinye iziphathamandla zebandla le-CCC, umnumzana Chamisa kavumelananga lakho lokhu esithi ibandla leZANU-PF yilo elilwisana lelakhe. Echasisa amazwi kamnumzana Chamisa, isikhulumeli sebandla leli umnumzana Promise Mkhwananzi uthi phezu kwamanyathelo okutshengisela ngokungayi edale lephalamende, i-CCC izakhweza izikhalazo zayo kwinhlanganiso yamazwe angezansi yezwekazi le-Afrika e-SADC.
Lo mongameli ukhulume ngendaba ye-national crisis wathena kufuze abaZimbabweans akhulumisane ikakhulu umongameli uPresident Nelson Chamisa lomnumzana uMnangagwa ngendaba ye-national crisis esikhangelane layo. Wakhuluma njalo kwesibili wathi khona sibanika 2 weeks zokuthi balungisise ama-recalls angekho emthethweni awenziwayo. Kungehlula lokho siyabe sizaphuma ePhalamenti siphume kuma-local authorities indaba lezi zezilungisiso. Hayi ukhulumile umongameli wathi kungakhona epartnership akula umuntu osebenza lo muntu wezana, njalo akula umuntu osenior, akula umuntu ojunior. Sonke siyafanana singamalunga e-TCC simanye nesibambene. Laba abarecall abantu bethu asobama amalunga ebandla lethu sibaza silani labo.
Incitshiko zombusazwe osebenza lenhlanganiso ye-Citizens Manifesto umnumzana Ashley Funye uthi okwenziwa yi-CCC kulungile njalo kuzakwenza ukuba iZANU-PF inanzelele ububi bokuxosha amalunga aleli bandla nxa kuyiyo esebenzisa umnumzana Chabangu.
Strategy se ukuthi ibone ama members e-TCC disengage qhakathekile at this hour ngoba siyabona ukuthi kulokungcola kweParliament. IParliament yethu ingcolile, iZANU-PF is trying by all means ukungcolisa ilizwe. So ngakho uqhakathekile ukuthi kube le pause kutshengisela ukuthi this country can be rendered ungovernable because it's important to make sure that they show the citizen power betshengise amandla asebantwini ngoba ama-members a-electwayo a-electwa ngabantu, they represent the people, abanyeke nje bexotshwe liphepho. Ungathi wena o-electwa ngabantu uyexotshwa liphepho.
Kodwa obona ngokuthula kwembiko kubandla leZANU-PF umnumzana Farai Marapira uthe okwenzakalayo akulani lebandla lakhe. Lokhu kutshengisa ukuba ngabantu abangathembekanga. Bekumele bekunanzele ukuba njengeZANU-PF asilamandla okuxotsha elinye ibandla ePhalamende. Incitshi kwezombusazwe sebenza lebandla le-People's Unity Party of Zimbabwe umnumzana Herbert Jamuka uthi kumele kube lokukhulumisana phakathi kwebandla leZANU-PF lele-CCC ukuze kuphele ukufuthelana osekukhona elizweni.
Of national unity iyafunwa kakhulu nabantwana beZimbabwe ukuthi mayiyenzeke phakathi kwe-TCC neZANU-PF. But i-problem ineZANU-PF, iZANU-PF inebutshotsi kakhulu especially kuma-positions.
Emhlanganeni wabo owenkokheli ye-CCC bathi sebenanzelele ukuba kulobunzima obubhekane lezulu leZimbabwe, ngakho-ke kuqakathekile ukuba kube lokukhulumisana nomlotha lebandla leZANU-PF. Abaphinde babonga uzulu weZimbabwe ngokuvota besithi amanye amalunga abo aqhubeka ehlukunyezwa esethiswa icala lokusekela i-CCC ngemva kokhetho loba nje solwedlule. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Inani labantu abafileyo kwele Israel kulandela ukuhlasela kweHamas selisedlula inkulungwane lamakhulu amabili. Kwele Gaza inani labantu abafileyo kulandela ukuphindisela kweIsrael lona selisedlula inkulungwane. Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations yona ithi abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili lengxenye 263,000 sebebalekele imizi yabo eGaza. Isikhulumeli sebutho le-Israel sithi balungiselela ukuhlasela ngendlela ezatshiya ibutho le-Hamas lingasela mandla okuthi lingenelisa ukuhlasela njalo izizalwane ze-Israel. Ophethe uhlangothi lwe-Melika olubona ukudlelana namanye amazwe umnumzana Anthony Blinken ukhangelele ukuya e-Israel lombiko wokusekela leli lizwe. Ekuhlaziyeni lolu daba e-Studio 7 ixoxe lomnumzana Bekithemba Mhlanga oyingcwethi yezombusazwe. Umnumzana Mhlanga wayeyintethela izindaba elodume eZimbabwe njalo usesebenzela eBhilithane.
Le inzima mfethu, uyabona le yinto yomndeni esile minyaka neminyaka, izigidi zezigidi zeminyaka. Okubuhlungu ukuthi nje impilo zabantu eziningi sezilahlile lapha kumahlangothi wonke amabili awe-Palestina lawe-Israel.
Impileyi kunsukwane ezizayo singakhayelela ukuthi kungaba lokuthi kube lokukhumisana umlotha na kumbe ingaba yimpi engathatha isikhathi eside?
Angikhona ukuthi izaba yimpi engathatha isikhathi eside le ngoba ungathi uyakhangela izimpi eziningi ilizwe le-Israel esethe yalilwa lamanye amazwe khona ngale esihlengeni se-Middle East. Abanganga ukuthatha isikhathi eside, ngathi uyakhangele ka-1967 kubangwa i-Golan Heights ayithathanga isikhathi eside, kube la I think enye kwabangu-77 uthi uyakhangela le kumita fatada ila 2012 zangi tati skatefit mwabangu mele siku nanzi lapa yuti ama abu uto ya maa wana mwayo lisenge lapa kuna akonjolozi li Israel awula enda wezi nganga ya kuna kuti lezi kale abalazo azinengi njalo abala wa manja ube abangani abala manja abanga basegeda njenga mangani abe Israel abe Amerika yuko mboni ngana akusezo kutati skate siti into nje engani iza tonsa kuti njomba sisi za utuwa kungani kule mkulu ngane zimbili za abantu za ma Israelite zitujue yuko kweko za ngani za tukuzi kumisi mpili yungova siya wazi kuti mpini sezifuleyo beguti nga suku njalo kukali sanje ukuluma na utabandla wa tunjueyo lengakulu ya njani yuko njalo uzenza ubona ukuthi amabutho e-Israelite hayi kumele ehambe enonyoka ngendaba ngoba ngasona kubulawa izizalwane ze-Israel. Yikho okunye okuzaqona okuzanceda lapha ukuthi amazwe anjenge-Israel nabojordan bona bazabe besithi nxa bekhuluma la mabutho engamazi kuthi i-Amerika layo lapho nxa ikhuluma le-Israel izabe sithi ukuthi hayi mayuyu madoda sokufiwa abantu abaningi lapha sokubhizela into ezibasike sikhulume ngoba izimpi ezinje vele zona azijayelanga ukuthi ziphele sibili ngombhobho ziyabala into ezathiwa zaphela sibili ngombhobho abantu abanye abanjani abangali basebenza sebehlula.
Sibone iMelika isima le-Israel ukubona njani lokho?
Lokho angikhulu ukuthi intathe kumele ukuthi ingathi iyamangalisa abantu ngoba ubudlelwano phakathi kwelizwe le-Amerika le-Israel uvela khatshana kakhulu and angikhulu ukuthi besingathi kathesi ukuthi uqhamuke into enje kube kungani kuyaphambaniseka or futhi bengasenjani bengasazwanani lawo abantu ababili i-Amerika le-Israel. Kodwa ngiyakwazi ngiyakhula ukuthi hhayi ANC ithangale kuyabe kulokona ukukhuluma ukuthi hhayi siyayizwa indaba yakho ndoda kodwa hhayi kume kule mthetho phela lapha ekumele ihlonitshwe ngamazwe wonke omhlaba umthetho ngangisho kusiyilwa kuba le mthetho ezempini ukuthi kumele sibone ukuthi imithetho le iyanandela ngesingakukhangela kathesi ukubulawa kwabantu abangasibomasosha ngapha e-Hamas kumbe ukubulawa kwabantu abangasomasosha e-Israel akukho emthethweni wezempi amazwe wonke omhlaba jikelele kumele njani wala awulandele.
Sizabanye bekhuluma ukuthi impi le ilakho ukwenza ukuthi kumemetheke impi kuma-Arab nations ukubona kuyinto engenzakala yini le?
Ukuzonda kuza kuba khona kakhulu kodwa abantu abadala bazaba khona endlini abanjani abazathi hayi ukuthi into leyo ingamemethekiyo phambili asiyiboneni ukuthi singayilungisa siyiqede njani phakathi kwamazwe la amabili ayi-Palestine le-Israel. Angikhula ukuthi bakhona abantu kathesi kumbe amazwe kathesi afuna ukubana amazwe abo ehugwe engene empini ngom asikwazi ukukhangela ukuthi phela amazwe amaningi e-Arabhu akanda kuvela ekuthukutheleni okukhulu kukhulu okwaletha i-Arab ize spring kwalandela umonakalo owayenziwa i-ISIS. Angikhona ukuthi abantu abaningi bafuna imbale appetite njakuyani enye impi.
Lo ube ngumnumzana Bekithemba Mhlanga, ingcwethi yezombusazwe eyasebenza njengentatheli ezindaba eledumo eZimbabwe njalo esesebenzela eBhilitane. EleZimbabwe limanyane lamazwe omhlaba ekunanzeni usuku oluqhathekisa amalungelo amantombazana olwe International Girl Child Day lona olunanzwa mhla ka 11 Mfumfu minyaka yonke. Lolu suku luza ngesikhathi lizwe libhekane lokuqonga kodubo lokukhulelwa kwamantombazana lokwendiswa kwawo esasemancinyane ngenxa yezizathu ezehlukeneyo ezigoqela ubuyanga. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Indikimba yalonyaka yokunanzwa kwe-International Girl Child Day igxile ekutheni kudingwe amanyathelo awokwehlisa inhlupho ezibhekane lamantombazana, ukulwela amalungelo abesifazane kanye lokuqinisa imikhankaso yokulinganiswa kwamathuba ngobulili. Ingcwethi ecubungula ezombusazwe uNkosazana Patience Spanda oyisiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute upha umbono wakhe ngokuqakatheka kwalolu suku.
Wonke umuntu iloba owesifazana kumbe owesilisa kumele belondoloze njalo beqakathekise amalungelo omntwana oyinkazana. Sesikhangela ikakhulu emasontweni lapho esibona khona ukuthi bayendiza abantwana bengakafiki izinga lokuthi eyenelise ukuzicabangela.
Umnumzana Victor Dube oyisakhamuzi seHarare uthi uqakathekile ukuba amalungelo amantombazana alondolozwe ngoba kuyibo ikusasa yelizwe.
Nangaku yakhangeliswa uqiniswa imithetho emayelana labantwana abancane beyibambe ngokuhle imithetho leyo ingathi kungaba ngcono. Kodwa esikubona kwele Zimbabwe ukuthi imithetho ayiqinanga. Ingaqinanga kangalo sidinge njalo ukuthi indaba ingaqinanga sibona kuyikuthi labo abadala abasezikhundleni abalabo abalezikhundla yibo labo futhi abahlukuluza abantwana.
Umnumzana Dube ukhuthaza abazali ikakhulu obaba ukuba bengabandlululi abantwana abangamankazana beqakathekisa abangabafana.
Sibona imuli eziningi kazithi abantwana abangamankazana kabayekeli kuye esikolo ngoba imali akula. Sikhangele njalo alabo abantwana ababe sithi singathi nxa sebekhulile bayahanjiswa emendweni bengafuni, bayaphongunikwa nje kumabandla wona lawa ezisonto. Banika abantwana abancane ukuthi balotshelwe ngabantu abadala. Njalo nxa kuhamba kwezemfundo abantwana labo benikwe ithuba labo lokuthi bathuthuke empilweni.
Umphathintambo ogatsha lwabesifazane lentuthuko yamabhizimusi unkosikazi Monica Mtshwangwa uthi uhulumende wakhe ukhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zamantombazana aqhubeka ehlukunyezwa.
The constitution itself is very good, very progressive.
Isisekelo sombuso sihle kakhulu. Kasikuvumeli ukwendiswa kwezingane, kodwa sibona ukwanda kwalobu bubi busiya phambili.
Lolu lusuku olwabekwa eceleni ngabomanyano wamazwe omhlaba o-United Nations, njalo olwalonyaka lunanzwa phansi kwendikimba ethi Invest in Girls' Rights, Our Leader, Our Well-Being. Ngimele Studio 7 ngise Harare. Ningumevis Gama.
Amakansila akoBulawayo inenye kungawebandla leTRC afike ezishabane lamuhla ukuyaphatheka emhlanganweni ophathelane lomsebenzi wawo, njalo athi alindele ukwaziswa lebandla lawo elinqume namuhla ukuthi ame ukusebenza okwesikhatshana. Phambilini kwalolu hambo amakansila la aphatheke emhlanganweni wokucubungula uluhlu lokusetshenziswa kwemali ibhajethi yalonyaka ekhansili lapho obekuthe gwaqa umphakathi. Umnumzana Stephen Komo ongomgcini sihlalo we-emakhandeni kugatsha lenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uchasisela usithandekile Mhlanga we-Studio 7 okuphume kulomhlangano lomthelela wokumiswa umsebenzi wamakhansila.
Akutshengisa ukuthi khona ibhajethi ikhule kakhulu okudlula okomnyaka ophelileyo. Bethi bona kumnyaka odlulileyo ibiku-264 million, kulo mnyaka izabe i-264 million plus 8 ku-2024. So meaning ukuthi ithuthuke nje mbijana okungajhululi.
Kodwa lina elikukhangeleleyo njengezakhamizi kuyini ukuthi ikhansili kugijimise phambili?
Ziningi izinto okumele ukuthi ikhansili izidongise edorobheni lakithi. Akulani ukutholakela wakhangelwa imigwaqo ayilungiswa, amasuwa lokhu enjalo ebhokoka evide, imigwaqo ama-potholes awagqitshwa, akulamgwaqo emitsha elungisiweyo kukhansili yakithi. Hence abantu bayabhadala ama-rates of course, kodwa-ke kakutshengisa umehluko wokuthi zonyaka kunento entsha eyenziweyo. Bathi bafuna ukukhangela umgwaqo kulobhe umlasikiti wonke ufile, bafuna ukuthi balungise baphinde njalo bavuselele amaholu njengoba kunamaholu anjengabo number 1 obite holu bonke bona bayazangistiyab emakhandeni lama-stadium, especially i-stadium abakhulume ngaso kakhulu i-Barberfield Stadium ukuthi bafuna ukuyifaka ile ku-international standard. Nakovundu laphana ama-flats lawana bafuna ukuwa abe sesimeni sokuthi amahlala abantu dojiwe amafleti onalani amadala engamahostel, bakhuluma la ngamagwede housing le-chabalala housing.
Njengezakhamizi lithini ngalokhu ukuthi nxa kuvotelwe abantu kodwa lisababoni emsebenzini sebe-recalliwe kumbe sokuthiwe bephuma?
Hayi, lokhu lathi kuyasimangalisa kakhulu kutshengisa ingani kulobu gango ukuthi izobenzakala emaphathini la. Umuntu urikholwa ngokungaphefomi kwakhe. Nxa umuntu engasebenzi ngokuqondileyo, yikho lapha ongathwena ufisa ukumrikhola. Manje abantu laba bangene khathesi, bagcotshwe khathesi nje last week, ekuqaliswa ukuthi namhlaba badonse basuswe chambers basuswe le parliament uzafaka bani ikho akusiphathi kuhle konoko uzasenza sihlale sicalisa ama program ukuphela ngase sikade sibese sicalisa ukuthi sihlangane labo base bayintroduce bese siba introduce le community ngiyakhumbula ngenze umhlangano naku resident aba introduce ama councillors lo MP ekhona imjengisa abantu ukuthi sesiyaqala ke imisebenzi emitha sesiqalisa ukuseta ama programs ukuthi kusetshenzelwane now ngemva kweviki eyodwa sesizwa kuthiwa kulo muntu ofisa oserikhola lawo ma-members sizosebenza njani akusebenzeki ngaleyo ndlela nxa kuyukuthi khona laba abantu bakhumbula ukuthi abasebangasebenzi eparliament kumbe kuma-chambers therefore kutho ukuthi wonke umuntu-ke ongu-member of parliament longu-councillor uvele kalakala msebenzi wokubanasebenzi kutho ukuthi they are all condemned because kakunyeza ukuthi khona kuthwenana labana basuswe basuselweni i-reason ukuthi basuswe ngeyani so kutho ukuthi ngenye indlela basusa bonke abantu enye into esiyecelwe kakhulu emhlanganeni ngumeya ukuthi kulamabhawa amabhawa siyakwazi ukuthi kulamabhawa ayezele enamabhawa kuhlala bayacela ukuthi khona nxa kulo muntu olendlela yokuthi angasebenzisa njani ibhawa leyana ukuthi yenelise ukuthi seve i-community angabuya leplani bamnike i-chance yokuthi asebenzise leyo ndawo ukuthi incede i-community kumbe yenze imali le-council isebenzelayo so kuyacelwa ukuthi amabhawa onala akhanya se-neglected achiywayo ngenxa yokuthi abantu abasanathi jwala kiwo so zi-open zibalindele abantu kumbe ufuna ukwenza i-preschool kumbe ufuna ukwenza isikolo kumbe ufuna ukwenza i-theatre kumbe ufuna ukwenza i-cinema whatever you want to develop in that previous year that is you can come forward usincediswe i-city council ukuthi sizawulekana sisebenze
lo ngumnumzana Stephen Komo umgcini sihlalo weemakhandeni kugatsha lwenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga oStudio 7 ekobulawayo. Sigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lonkosazana Sikhululekile Bhoboza isizalwane seZimbabwe esesihlala eWashington DC khonapha eMelika. Unkosazana Bhoboza yena wasungula isikolo eseBeacon Hill Primary School esisePlumtree esabelweni seMathabeleland South ngasizweni exoxa loPraxedis Jeremiah oweStudio 7.
Hlelo lolu yisikolo iyaqala iyi-preschool yona ikhesi sesisebenzisa ukuthi ibe yi-primary school ikho lapho lumi khona kathesi.
Qalisela ku-preschool kusiya ku-grade one kathesi?
Kathesi kuqalisa ku-ECD A kusiya kuma ngo-grade five. Ukuze kume ngo-grade five ikuthi asifuni ukuthi abantwana bethu masebesiyabhala ama-exam bebesebesiba phansi so sifuna ukuthi siziqeqetshele abantwa bethu bethi masebesiyabhala imihloliso ka-grade 7 bephumele mpumelo ehamba phambili. I-reason why siyenze njalo sifuna ukuthi sithuthukise isigaba sethu sase-Plumtree sifananisa lokuthi izikole lezi ezikatshana ezifana abantu bayathatha abantwana babo bebahambisa kuma-secret heart ezikole ezinye kuma-boarding school. So sifuna thina izakhamizi ze-Plumtree zifile comfortable ngokuhambisa abantwana babo esikoleni esiseduze kodwa sibe sile mphumela ya zona lezi izikolo ezikatshana abantu abalangazelela abantwana babo ukuthi bebe khona.
Lolu hlelo luqalise uwedwa kumbe ulabanye oncedisana lapho?
Hayi, ngingedwa ehloleni lolu. Ngaqalisa ukuyakha ngingedwa noma kunzima noma kunjani ngiyakha ngedwa. Ezimalini ngikhipha izimali yimi ngedwa noma nginabantu ekhaya abancedisayo engiyabe ngibathuma bengincedisa abaningi ngingababhadali. Abanye kuyizakhamizi, abanye nje bengincedisa khona lapho ema-ofisini lapha lalapha. Kodwa mina ezimalini yakha ngedwa.
Wena lapha e-America usebenza msebenzi bani?
Lapha e-America ngiyasebenza imisebenzi ehlukeneyo. Ngesikhathi ngisayakha, bengisebenza ngiyenza i-nursing, then ngiyenza ngasebenza lase-office, ngiyenza i-leasing office. Then ngiyayenza kathesi ngisebenza umsebenzi wabantwana.
Kukwenelise ukuthi uthole leyo mali yokuthi uvule isikolo?
Yeah, kuyasetshenzwa. Emini nasebusuku uyawugijima usiya lelalo, uhambe utshintsha on the way. Hey, ngoba kathesi utsho nje ade ngikhuluma nomfowethu izolo ngisithi hey, hayi America yasebenza uze uphele inyawo, mina ngike ngasebenza, ngisebenza imisebenzi emithathu.
Okwakufuqayo sibisibili ukuthi uze uqalise lesi sikolo usebenze imisebenzi emithathu, kuyini sibili?
Isifiso sami esangifuqa kakhulu luthando nje olwabantwana. Abantwana ngivele ngikhule ngibathanda, ngithanda nje ukuthi ngibahlanganise, ngidlale labo, ngibabone beqayeqa. So mina ngivele ngikhulele emzini omkhulu, ngizalwa esithenjini kobhoboza eMbako. So ngangithi abazali bonke uma behlangene mina yaqoka abantwana hambe lawo phandle, bembafundisa ukutheza inkuni, bafundisa ukukha amanzi, ngifundisa noma kuncane, ngihlala ngihamba lakho ingadi emasimini, ngihamba labo. So ngaba luthande nje lokuba labantwana.
So uthe isikolo lesi sithwani njalo singaphi kwangkhona sitholakala nga?
Isikolo lesi sibizwa ngokuthi yiBeacon Hill Primary School. Siseplumtree endaweni okuthiwa iGasafu. Ma siseplumtree laphana sisemuva kwekhodi. So umgwaqo lwana uthi junction liyane ekhodi. Ma uyathena before ekhodi. Usiya ngale kule ntaba emuva ngale, abanye bakubiza ukuthiwa ngithola amangcwabeni amakhiwa, yikho lapho esikhona kule etharen endala.
Unkosazana Sikhululekile Bhoboza yisizalwane seZimbabwe esesihlala eMelika, wasungula isikolo seBeacon Hill Primary School ePlumtree. Live talk kuhlelo Diaspora Forum. Namhlanje sixoxa labajabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe, sisizwa imbono yabo ngomumo wokulwisana okuphakathi kweIsrael lebutho leHamas elakwele Palestine. Singakagqibi uhlelo lanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Nelson Chamisa, uthi ibandla lakhe seliphumele sinqumo esokuba amalunga alo edalele parliamente lakukhansili ame ukusebenza kancane. Inani labafileyo kwele Israel kulandela ukuhlasela kweHamas selisedlula inkulungwane lamakhulu amabili, i-1,200, kukanti inani labafileyo eHamas ngemva kokuba i-Israel isiphindisela selisedlula inkulungwane. EleZimbabwe limanyane lamazwe omhlaba ekunanzeni usuku oluqakathekisa amalungelo amantombazana olwe-International Girl Child Day, lona olunanzwa mhlaka 11 Mfumfu minyaka yonke. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kuKelly ethi studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo zethu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.